umphathi ntambo obona ngezomthetho kule Botswana umzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kwele Botswana ezodinga ubuphepheli uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni unikeza inengi ubuphepheli lizaqhubeka liqinisa umthetho
affecting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify. The growing number of people who are recognized refugees in neighboring countries.
Asinyeke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abatshiya ukuba yiziphepheli kwamanye amazwe bethuthumela kithi. Yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina iziphepheli, hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi iziphephelo ezifika ikhulu ezidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni ePongokara refugee camp eZimbabwe zachaphela kwele Botswana. Abe-DRC laba babekhala ngendlala kodwa eBotswana ilokhu engabanikezi imvumo yokuba iziphepheli ngokugcweleyo. Kusenjalo kusele iziphepheli ezinlutshwane kakhulu ezidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke refugee camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown. Lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana wehlisa kakhulu inani lesiphepheli eminyakeni emithathu edluleyo. Abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima. Omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho.
Indaba yethu yaphelele court. I-court yalahla udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha. Siphila kanzima lapha lokhu sikumelele ukuthi singezwa i-United Nations layo siyasilahla akula nto abayenzayo. Kodwa i-United Nations lugatsho olungabe luyasiprotekta kodwa it seems i-United Nations is now political. Isisetshenziswa ngama-politicians to achieve their political agendas. So there's no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlalela seluqala ukuqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone yabona ukuthi situation ekhaya isisiba nzima. On daily basis, abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzenzakala nxa lathi sesizafika ekhaya. So umumo esiwunzima ndoda kakhulu. Sicela ukuthi nxa ngabe kulama organizations angasinceda ngaphandle lapha sincede ngoba yithi situation ethikuyo inzima. Asakwanisi lokuhamba, asisebenzi, akula kuhle silabo abantu abethu babulawa yindlala.
Ele Botswana libuyisele phose iziphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019. Abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqondanga ukuthi babuyiselwe, kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni. Iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka ka-2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo. Ngingu Mqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.